Ngicela ukuthi ngithi mina nxa ufuna ukuba ngumyanga usebenze nzima uzuye kufa kodwa ungatholanga lutho yikulima umumbu lokulima ingqoloyi. Izilimo zona lezi azibe zinganiki abantu inzuzo ngoba abantu bebesebenza babhadalwe ngama-RTGS imali yangkhona la iphuza ukubuya, bese kuthi bona babathengileyo impuphu yakhona bayifaka ezitolo bayithengise ngemali yakwamanye amazwe. So bekungento bekungekho fair imali yokuthi bathenge izinhlanyelo bathenge imitshina efunakalayo ukuthi basebenze kuhle ayitholakali lula. Kule bhenki lethu Agricultural Finance Bank ilama terms and conditions ayenza kube nzima ikakhulu ebalimini abasasungulayo, sokwenza umsebenzi wabo ube nzima. Kodwa abantu basebenza nzima, kanti njalo kuya ngokuthi ulima ziphi izilimo. Kunezilimo abanjengathi esilima izilimo esithi ngama high value crops esiwalima izithelo zethu sizihambisa ngaphandle kwelizwe, inzuzo ikhona futhi sibona kuyabhadala kakhulu. And into esiyikhuthaza ukuthi ikakhulu abalimi abantu abangabantu abatsha balime izilimo ezinjengabo passion fruit, o-blueberry, o-vanilla lento ezinjengazonalezo.
Lingathi luqhubeka njani lolu hlelo? Baningi abantu abaphatheka kulo, kukanti ikusasa yalo imi njani?
Thina njengenhlanganiso siyajabula kakhulu ukuthi uhlelo lwethu luhamba kuhle. Kodwa-ke kusuka kuxake ekuthini abalimi babe bengatholi imali. Njengakade ngikutsho ukuthi ama-loan, imali zokweboleka emabhenki kazitholakali lula. Kuyikho kusuka kube nzimanyana kubalimi ukuthi bayenelise ukuthi baqale, ngoba ukulima lezi zihlahla kuthatha indleko engani ingaphezulu. Kodwa njengenhlanganiso siyenza lokho okuthiwa ngama-subsidy. Uzathola ukuthi usaba lwesihlahla se-passion fruit i-market value nxa oluthenga emkambo luyabe luhamba kubo $5 isihlahla esisodwa. Kodwa thina siyanika abalimi bethu usaba lolu mahala, bese simcela ukuthi abhadale i-75 United States cents kumbe imali elingana le-75 United States for isihlahla esisodwa. Sikwenzela ukuthi abalimi abakakhulu abalimi abansundu bayenelise ukuqalisa labo lolu hlelo. Kanti sijabulile kakhulu, sisebenza kuhle kakhulu lenhlanganiso kahulumende iZimtrade iyasincedisa kakhulu lokuthola izithupha ezifunakalayo ukuthi sihambise kwamanye amazwe ezinjengabo izithupha zabo Global Gap lento ezinjalo. Futhi-ke lezi zilimo lezi zithelo esizilimayo umkambo umkhulu kakhulu ziyafunakala kakhulu bazibangisana kwamanye amazwe anjengabo Germany, o-UK, o-Netherlands la kubo Dubai. So imakethi inkulu kakhulu futhi elakusasa lakhona likhanya lilikhulu kakhulu. Yikho sikhuthaza abalimi abansundu ikakhulu labantu abaseZimbabwe abahlala kwamanye amazwe ediaspora ukuthi nxa becabange ukulima ekhaya bangalimi izilimo ezingela mali, balime izilimo ezizabanikeza imali eningi futhi ibe ngama-returns. Ukulima into enjengabo-blueberry umuntu uyathola imali enkulu kakhulu efika izigidi ngezigidi for impilo yakhe yonke.